Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyakeni kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane lecorona.
Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisanda vela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North.
I-government lo mphathi ntambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi selaye usikomiti wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisanda vela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe eLupane State University kulabantu abalikhulu elilechumi lane 114 lanxa nje lindawo isanela abantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 88 kuphela. Indawo ezifanayo ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe zivikwa lazo ziminyene kakubi. Okuyinto efaka abantu laba engozini enkulu ye-coronavirus. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangamachumi amane lane 44 eZimbabwe. Asebefile balokhu bebane njalo asebesindile balichumi lasikhombisa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 316,000 njalo wahlasela abangu 4.7 million. Ukuhlaziya udaba lokuminyana kwabantu kuma quarantine centers eZimbabwe sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okwenzeka eMatabeleland North eLupane kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane lecorona. Ngendlela enza ngakhona kuveza kamhlophe ukuthi base ngapha abantu baphele du elokhu ebamba lokhu ayeka abambe lokhuyana kungakhanya ukuthi uyangaphi. Hayi, lolu lusizi asikulindelanga ukuthi sizwe indaba ezinje siphakathi kobunzima obungaka. Base ngapha abantu baphele du lokhu bethemba uhulumende, kanti uhulumende uyaphumputha wenza khona lokho kuyikho okuba ngukuthi igciwane limemetheke. Yena esithi uvimbela ukumemetheka kwegciwane.
Ukuminyana kwabantu lokhu ungathi kubafaka engozini enganani?
Ukuminyana okunje kuza lengozi ezinenge. Into yokuqala yilokho okuthiwa yi-social distance, ukushiyelana izibanga. Kakubi khona abantu nxa beninyene, kutsho khona ukuthi kuzaba lula ukuthi abantu bathelelane ekuthimuleni, ekukhwehleleni abantu bazathelelana. Ekuminyaneni khona lapho igciwane lingahamba liyehlala etafuleni, liyehlala esitulweni, omunye uzaliphakamisa. Zima ngempela ngokuba abaningi babuya begula, kusho khona ukuthi bazathelelana ligcwala indawo yonke libula labantu akade bengavikeleka. Uhulumende nguyo yabe sebangela ukuthi abantu bathelelwe leli gciwane ngokuba limemetheka lapho kuminyene abantu. Angeke akhulume nge-social distancing, akhulume ngokuthi abantu kababalekele indawo eziminyeneyo ezinjengebhola, ezinjengezi-HH, ezinjengasemngcwabeni, kodwa ayeminyanisa abantu okwedlula emngcwabeni, okwedlula ebholeni, okwedlula enkonzweni yezi-HH. Kubonisa ukuthi ukhuluma okunye wenza okunye. Liyamemetheka igciwane ligcwale lizwe lonke ngale ndlela enza ngayo uhulumende.
lona uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu ungathi luhamba njani ngoba sibone uMongameli Mnangagwa ngomgqibelo esithi iluza qhubeka lanxa nje kuzaba lenguquko lapha lalapha ya
I-lockdown nxa isenziwa ifanele ukuthi ihambe lezinto zonke ezihamba layo nxa iyodwa kayisebenzi njengalokho uhulumende weZimbabwe yenza ungakhangela kathesa kuhlolwa abantu ngendlela efaneleyo inani labantu abahlolwayo lilutshwane kakhulu kumele bangene door to door bahlola abantu ngendlela ebanzi kakhulu bakhe indawo zokugcinela abantu labo ukuthi ama quarantine centers kumbe ama isolation centers zibe nemithi yakhona kwelatshelwa abantu kwenziwe yonke into edingakalayo nxa uquarantina ubeka abantu eceleni usenze lockdown uyodwa ungenzanga konke ikuchitha isikhathi sengaba le lockdown ukuze kube phakade kungelalo lutho lwenzakalayo kanti ingozi ukuthi singagcina sesile political lockdown evikela eyenza ukuthi abantu bangenzi lutho kuvinje imhlangano yepolitiki kuvinje imhlangano yonke uhulumende vele angayithandiyo silokho sithi senza i lockdown ye coronavirus kulapho sekule ngozi khona ukuthi kungenzeka khona lokho ngoba kenza izinto zonke ezifanele ukuthi igciwane leli liphelelizwe
Umnumzana efidlela ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo abaphila ngokuzisebenza bathi ukwengezwa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokwenze impilo yabo yaba lukhuni ngamandla ngoba kabasela ndlela zokuziphilisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka okwamanje. Kodwa uthe uzahlaziya umumo ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuze abone ukuthi angayekethisa yini nxa kuthe kwaba lobubelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukele ngokudana okukhulu ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho luyaphambili ubunzima buyaphambili ezimulini sikunanzelela njalo kodwa sikuzwisisa futhi ukuthi isizathu yokuvikela umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu kodwa ke lokho kakuvali ukuthi ubunzima kithi njengokuthi sesihlezi ngemakhaya singasebenzi bungezeleleke ngokuphindiwe nxa besikhuluma ngobunzima emavikini adlulileyo khathesi ubunzima lobuyana sobuphinde kaningi-ningi.
Uncedo elake laluthenjiswa ngohulumende kalukafiki lanamuhla.
Uncedo esasiluthenjiswe kankomo asikalutholi lokho esilulindele kanti ke yiyo into eyayimqoka kakhulu ukuthi nxa abantu bemiswa imisebenzi kwakumele baphiwe ke uncedo lwemali ukuze baphile kuyona le i-period ye-lockdown. Thina ke asihlalanga phansi inhlanganiso zethu zabaphila ngokuthengisa ziyakhulumisana ke lo mama minister wama SMEs umama Unyoni uSthembiso Unyoni ukuthi sibone ukuthi njengokuthi nguye ke okhangelane le informal sector aphangisise lolo ncedo ukwenzela ukuthi siphathiseke ekuphileni kwethu njengoba imisebenzi yethu ilokhe imile.
Ungathi bunganani obunzima eselibhekane labo?
Impilo zethu zisesigabeni esinzima okumangalisayo leqiniso lokho kwenzakalayo asikaze sikubone empilweni zethu sesizaqalisa ke ukuthi sibone imiphumela yokuthi nxa umuntu engasebenzi nxa umuntu engadli kuhle kuyinokwenzakalayo singahlaselwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokubana phela asisadli ukudla kufanele sikudle impilo zethu sibili engxenye kankomo sesingazifanisa lengidi yokuthiwa khona idingapha ilunywe ngamazi ngale ichiswa lilahle sisebenzimeni obukhulu kakhulu.
Kukhona elingathanda ukukutsho kuMongameli Mnangagwa?
Thina ke esikuloyisayo kankomo yokuthi informal sector sithi yiyo ke elabantu abalemala kakhulu ngokungasebenzi. Uncedo esasikhangelela ukuthi ngabe lwaphuma sikhangelela ukuthi ngabe lwalethwa ebantwini ngokushesha okukhulu siloyisa ke ukuthi uhulumende ngokunanzelela ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza kabala nzuzo enkulu njalo abaningi kabala ma-bank accounts kabala mali abayilondolozayo yibo abantu kwakumele ukuthi ke uhulumende abancedise kakhulu sibonile ke uhulumende seqakathekisa ukuthi phangisela ke laba abakuregister e-social welfare hayi kasixabani labo gogo labokhulu abaholiswa ke ku-social welfare kodwa sithi thina bonabo abantu abaphila ngokuzisebenza yibo kwakumele bathole i-cushioning fund ibancedise ukuthi labo bedlule esikhathini lesi sibe bunzima obungako ngoba sinanzelela ukuthi khathesi ke sesisondela enyangeni ezimbili akuphila kwakhona kubuhlungu kakhulu ye asilahlupho sibili lokuthi kwenziwe ama-extensions e-lockdown kodwa ke sithi thina ngako yacatshangelwa impilo ephilwa ngabantu abangasebenziyo osokuze kuphosa kuphela inyanga ezimbili
Umnumzana Alec Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana kazembe kazembe uthi uselaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu ababalisa umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe Unkosazana Cecilia Chimbiri kanye lonkosazana Netsai Marova. Abathathu laba bathi babotshwa ngamapholisa ngolwesithathu olwedluleyo bephakathi kokutshengisela ezitaladeni zeHarare. Basebethathwa ngabantu abangabaziyo ezandleni zamapholisa bayabadlwengula njalo babatshaya balimala kakubi. Ibandla le-MDC Alliance lithi linakanela abacuphi bakahulumente. Kodwa ukazembe kazembe uthi abantu kumele bamelele uphenyo lwamapholisa ngoba kuyilo oluzakhipha iqiniso hathi ukucabangela. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringai yena othi kaboni iqiniso liphuma kulolu phenyo.
Into ehluphayo nge-government yeZimbabwe ukuthi akula accountability singakhangelisisa ukuthi i-government yethu singahamba njoma ku-financial services okwa-accounting or sithi kuyini izimali zama-teacher or everything kuhlala kusithiwa besithi bona bazayenza ama-investigations and then kulandelele kungaphumi ama-results zangkhona. So singahamba emuva sikhangela ukuthi kwaqala izindaba zabantu benyamalala ngesikhathi seGugurahund bathi bona hayi babengela abafakazayo ukuthi kwahamba njani. So sesibona futhi sokuphinda 40 years after iGugurahund ukuthi abantu bayanyamalala and then abanye bethuthe njengaba okwenzileyo Joanna Mamombe labo Cecilia ukuthi baphungu ubonakala bavele eHarare batholakala sebese Bindura i-government yethu vele ihlala injalo silabanye abanyamalalayo o iDaitsamara esingakababoni up to today so i-government lo mphanti tambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso
uKazembe Kazembe uthi uZulu kumele amelele iqiniso elizaphuma kuphenyo olwenziwa ngamapholisa uthi ningalokho
sezwa u-commissioner wamapholisa uGordon Matanga laphana esithi kuqala wakhuluma wathi yena wayengababonanga babengabotshwa ngamapholisa and then sokulandela khonapho wasesithi ababebotshwe ngamapholisa so sifuna ukuqala ngayena ukuthi babebotshwe ngapi bafakwa ngapi ngoba uJohanna wafonela u-chairperson we-youth assembly u-Obey Sithole wamchasisela wathi bona babe botshwe bafakwa central police station so ngabantu abakhulile laba bakwazi ukuthi vele iHarare imenjani so lokho kuthiwa ziyambe ukuthi baza yanelisa beyenza ama investigations ukuthi babone ukuthi kwahamba njani akula muntu okwanza uzothatha umuntu ejele except iCIO
Umnumzana Tim Moringai, isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika, kusenjalo abalwela amalungelo oluntu sebesole amapholisa ngokubuthelela ndawonye abantu ababotshwa beseteswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus. Besithi lokhu kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane. Basola njalo lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa okuvele sobala kudaba lokutshaywa kwabesifazana bakobulawayo ababili ngenyanga edluleyo balimala kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Nxa usungenkhafa lomunye umuntu, sesiclose together because i-social distancing enkhafa isayivumele. So amapholisa ale nkinga yokuthi wena nxa wona esithi abantu bayephula umthetho ngokuhamba bengelanga mask, kodwa nxa sebababopha sebabahlanganisa, does it mean if you are under arrest you are protected from me i-COVID-19? No, you are not. So but ba-violator amalungelo oluntu. Kulukhona okungahambi kuhle ekwabulawayo. Ngeke kubo konke okwenzakalayo sibe isiqoqodo, sibe singabahambela phambili. Lokutshaywa sithethiswa sithuka ngolimi esingalikhulumiyo yikho esikhala ngakho kakhulukazi.
Njengenhlanganiso lithini ngokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa okukhulunywayo lokho?
Esifuna ukuthi sikhulume kakhulukazi njengenhlanganiso yeHoza ukuthi khona sikhuluma sinanzelela ukuthi inhlanganiso yeHoza sidlule kukho ekuhlukuluzweni ngamapholisa kakhulukazi. Lanxa besilelungele ukwenza kathi sikwenza besihlukukeza sitshaywa, sifuna ukuphathwa njengezizalwane zeZimbabwe ezilamalungelo. Okwesibili, nxa amapholisa eza enforcer umthetho kabawu-understande bona, ngoba kukhanyani abawu-understande umthetho nalo. Ngizakhuluma ngesibonelo sami. Mina ngithe kwelilanga driver after kathi sokusesivunyelwe ukuthi sihambe ngiyadriva, ngifuna ukuyayenza ama-test njengokuthi khona ukuthi nxa sizabuyela emsebenzini kumele si-teste nge-COVID. Ngiyamiswa ku-roadblock ekokwikisilaphana. Ngiyawatshela amapholisa uya ngaphi, hhayi ngile-booking nansi i-receipt yami ukuthi ngibhukhile mfuna ukuyatestwa. Bantshela ukuthi no, kumele ube le ncwadi e-approve ngamapholisa. Ngithi no, kutshintshile. Okukhona kathi songenza ngethesta kumele mina, ngoba sesivunyelwe ukuthi sisebenze from 8 to 3. Okukhona ukuthi mina kumele ngiyethestwa ukuze nxa ngihlangana labanye ngisebenza labo. But no, thina silo mthetho wethu esiwuphiweyo ongalandeli i-SI nale ekhona. Kutshoni khona lokho? So sasiqinisa siphikisa ngamapholisa lawo ngasesithi hayi, mina okukhona ukuthi khona ngiyeke ngifofithe ukuyathestwa ngoba sengibhadala imali. Lapho engibhadale khona bantshele ukuthi khona ngingayekela ukubuya imali yami yahamba mahhala. Lapha liyambopha, ngizahamba sendle ufakazi bokuthi ngambotshiwe, then sesisaya emthethweni kube lokulungiswa emthethweni. Yikho ukuvumakala kwami ukuthi ngihambe. So amapholisa azenzela umathanda.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza. Sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Kodwa uNyathi utshele amaphephandaba kahulumende ngeviki edluleyo ukuthi amapholisa ahlukuluza ababili bakobulawayo laba azajeziswa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhlelo lukamasipala wakobulawayo lokuvalela izakhamizi amanzi okwensuku eziyisithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza luyaqala namuhla. Iphephandaba le-Herald lona lithi ingatsha zebandla le-ZANU-PF sezithumele amazwi entuduzo emolini yakoSkhosana kulandela ukubhubha kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Absalom Sikhosana ngomgqibelo. USkhosana uhle waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
sakazulabalaleli eyi nasi indaba ebuhlungu indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe indaba ephethwe yihulumende yeZimbabwe indaba ebuhlungu kakhulu indaba yokunganaki ilungelo labantu indaba yesihluku into ezwe laba abantwana into ebuhlungu ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungile ukubana batshengiseli balelungile ukubana bakhulume inuna inhlupho zabo balelungile ukubana ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo ukubana bakhulume balaleli be-Studio 7 kazi indaba ibuhlungu ngizwa ubuhlungu ngala mantombazana ihulumende yeZANU-PF ilesihluku ihulumende yeZANU-PF imbi ihulumende yeZANU-PF ibigebenga abantu abangalunganga kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa uNkulunkulu hhayi ngowabantu bonke ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumende yeZANU-PF sihlulize abantu kakhulu mina ngusibanda ngisegugu ngiyabonga
Yeah, saluzwa sibili uhlelo lwe-government lokuthi khona abantwana kumele bafunde through imsakazo lama television. Thina asilakho lapha emagusini akula station esibambayo ese radio even esisoda labantu kabalawa ama radio akhona. Pho abantu abantwana bazafunda njani? Baza kuthola njani izifundo lezo bazazizwa njani? Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona iplan ukuthi abantwana bengayenza njani? Bangazithola njani izifundo lezi ngoba vele sebebuye emuva kakhulu siyakwazi ukuthi kulohlupho lwe-corona konke le-lockdown sicela ukuthi ngabe i-government iyaba le-plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo ngikhuluma ngilapha e-Cholocho ko-Chief Msigana ngunamethembe ngihlala kosikhobo akula ma-radio vele ihlwele ihlelo eziningi lapha e-Cholocho asizizwa xa ungasaziwanga ngomngane wakho osedorobheni kumbongaphi vele sihlala sisemuva emnyameni besicela ukuthi i-government ngabe iyabona i-plan ngendaba zabantu ukuthi bathole izifundo lezo yabona
lichona njani basakazi lithoya ndani balaleli hayi indaba leyi siyayizwa sibili yomkhuhlane yeyinzima kakhulu manje into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo eyokuthi kube labantu ukuthi abathunjwa abantu bathunjwa njani vele izanu yona ngokwayo vele akulanto abangayenza njalo yinto yabo vele asebeyijwayela abavela bayiqalisa kudala ngesikhathi segugu rawundi bona umnanga kwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebelelendi khonale babe bacathisa abantu bebenza izinto ezingalungile bebarepha bebenzana bebadlova bebenza zonke izinto ezingalungile bebulala njalo labazali bethu abanye kabakho zabafa singabazi khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona bendinto yabo futhi abangeke bayigcine njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga izanu isesekhona vele bonabo omnangagwa vele uma besesekhona besabamba intambo vele akula Zimbabwe engalunga ngitho kabake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza ngoba thina sesidiniwe ukuhlala sihlukumezweni ezweni lethu size siyephathwa ngcono phandle emazweni apha hayi 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 kodwa ngilina kuzabaphelela ngilina kuzabaphelela indwangu yakhuthi ugatsha ngilinda ngitshayeleleke phansi ngesilevu kube nzima abazama ukuthi bezibambe kuhle njalo bebambe kuhle abantu uma besithi bona bavotelwa manje kade sokutshengisela ukuthi vele kabavotelwanga laba bantu la okwenza ukuthi bethusele abantu bebenzeni besabani kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwayo kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela akulanto abantu abayibhenefithayo vele ezimalini zelizwe vele akulanto khona kade sakulana kulani umsebenzi wabo kuphela yona loku bebelokhu bekhathaza abantu bebathumba bebatshaya abanye bahambela ichoze kade suitaida mara ungaphi kade awu 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 crocodile akuxole bantu kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezana
labo be kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi ulakho ukuvula ilizwe lakhe kusikhatshana esilandelayo nxa inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus lingaqhubeka lisehla. Abahlamuki kwele Congo bahlasele enyakatho yalelo lizwe babulala izakhamizi ezingamachumi amabili izolo. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe liqhubeka liqonga njalo selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye 90,900. Asebebanjwe ilomkhuhlane bangu 1.5 million. Asebesindile bona bangu 344,000.
Dr. Ngakazo, hello.
Yebo, dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Come on, ekhanda nomzimba makha lapha nayi.
Ndigeleyo emayelana ngomkhuhlane we-coronavirus siphiwa ukazeli mnyama ebambisane labanye abaculi abathi uNgolopa Muza, Qhathanzipho Bheki Mageza, Mhlambi Wezinja kanye lomaqhulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni esigcinelwe isizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus enyakatho emandebeleni. umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana kazembe kazembe uthi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West edalele ephalamende unkosazana Joanna Mamombe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.